sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 2 kuzibandlela 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Angiboni ukuthiuma ukuthi ekhuluma nje nezinto angisenzakali seMozambique kule cala. Ngibona ngathi lapho sizaphonga ukuphuma nje kuthiwa khona ukuthi awulaqaleli khona.
Umgcini sihlalo we-Southern African Lawyers for Human Rights umiswa emthethwandaba esethusa icala lokuthethozela odlakela kwele Mozambique lokweqa umngcele ongekho emthethweni.
Siyabonga kakhulu ukuthi abantu beproject Vote 263 sebesukumile ukuthi beqale lolu hlelo olokumisa ukuthi kungabi lo muntu oza kuba ngumongameli okwamahlandla angapheliyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo sesisungule umkhankaso ojonge ukulwisana lokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kungedlula ihlandla lakhe lesibili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcini sihlalo we-Southern African Lawyers for Human Rights, uMnumzana Talent Rusere, owabotshwa mhlaka 23 Mpalakazi ePlumtree esethuswa umlando wokuphuma elizweni engelamaphepha kanye lokukhupha imibiko ekhuthaza odlakela kwele Mozambique, uzaqhubeka evalelwe eRemand Prison kuze kuyefika iviki ezayo. Urusere obezimele edalele kamantshi uyawalandula amacala la, njalo ubeke isicelo sokuthi akhululwe ngesibambiso i-bail. Ocwayisisa lolu daba u-Detective Sergeant Edmore Chimera uphikisane lesicelo sikaRusere esithi bazakhupha ubufakazi bokuthi wephula imithetho emibili le. Urusere utshele intenkatolo ukuba watshaywa kabuhlungu ngesikhathi ebotshwa. Kubikwa sekufe abantu abafika phose amakhulu amathathu 278 kudlakela uqhamuke eMozambique kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya into ekhona ukuthi uhulumende wethu ungathi uyaphosisa uyavuthwa indaba nxa kuthiwa khona izizalwane zeZimbabwe kumbe ezesadek zile mvumo eyokhulumende kufunayo ngoba kulozibuse izimele independence, i-freedom of expression. Angiboni mina ukuthi nxa umuntu ekhuluma nje nezinto angisenzakali seMozambique kule cala. Ngibona ngathi lapho kuzaphonga ukuphuma nje kuthiwa khona ukuthi awulaqaleli khona.
Abanye ababanjwa belo bephume elizweni bengelancwadi bengena kwamanye amazwe baphathwa ngendlela efanayo na kumbe yena uphathwe ngendlela ethiyene?
Kulabantu abalikhulu abangamakhulu athi ambalwa abazeli bephuma eZimbabwe bengelancwadi ezeneleyo. Kulabantu abangenelana lo lezanu abathengisa izidakamizwa abangenisa izimpahla ezamabhiro kungekho emthethweni kodwa sayesizothiwa khona babotshiwe. So lokhu sokuqondane ukuthi abantu umongameli kumbe singathi iZimbabwe uhulumeni weZimbabwe udanisa kukonaukuthi umzana Rusere bekhuluma nje iqiniso ekhuluma nje ngokwengisendakalo seMozambique lapha vele sokusowonakele lapha.
Singathi kukhona na okutsha akade kukhuluma kulolu daba leMozambique?
Uzulu weZimbabwe vele wazibonela yedwa abantu bekhuluma besithi wona bangabantu bangabalungejani ukuphekwa bavela kuvota eMozambique lemifanekiso amavidiyo ephinde kulezi zalwane eziningi ezivele eMozambique ekuhlala eMozambique eZimbabwe ezazikhuluma ukuthi into yokuvota asiyonto entsha. Yikho ngibona ngathi mina njengokusithi akule nto entsha lapha nje okwenzisa ubuhlungu nje ukuthi kube lo muntu nje ade ethatha isikhathi ukuthi achasise isenzakalo isenzakalo seMozambique. Kuyikuphula nje uhulumeni niwesephula umthetho okwe-freedom of expression ekuzalwane zeZimbabwe lesadek.
Mnumzana Jason Ngwenya ucubungulezo ngobusazwe njalo ekhokela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions komaliso obesecingweni le-Studio 7 SARN. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule umkhankaso ezubiza ngokuthi National Constitutional Movement ojonge ukulisana lokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa abuse kungedlula ihlandla lakhe lesibili ngo-2028 okusekelwa ngamanye amalunga ebandla le-ZANU-PF. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso lezi zithi akumelanga uMnangagwa abuse kungedlula isikhathi sakhe ngomnyaka ka-2028. Umholi wenhlanganiso ye-Project Vote 263 yona ekhokela umkhankaso lo uMnumzana Youngerson Matete uthi kuqakathekile ukuthi uZulu aphatheke kulomkhankaso ngoba ukwephulwa kwesisekelo kuphazamisa umuntu wonke. Uthe ezinye inhlanganiso ezikumanyano lo zigoqela eyezinasu athuz Lechitungiza Residence Trust. UMatete uchasisa ngenjongo yomkhankaso lowu athi bafuna ukuqinisa kakhulu lonyaka ukuze amalunga ezanu-PF engalingi avume ukuba kusekelwe lokhu.
So we want to protect that provision in the National Constitutional Movement.
Sesisungule i-Constitutional Movement sifuna ukuba isisekelo sethu sihlonitshwe. I-National Constitutional Movement izakhuluma labatsha lozulu wonke ezigabeni zonke kwele Zimbabwe ukuze isisekelo sihlonitshwe. Isisekelo kumele sihlonitshwe
to amend the constitution.
Uqhubeke sithi kumele abantu bethonisise uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole imisebenzi yentuthuko, hathi ukuba umuntu oyedwa eqhubeke ebusa.
Cross the economic divide and
abantu sithi thina kumele ilizwe liqakathekise isisekelo sombuso ukuze kuhlonitshwe intando kaZulu.
Our constitution and the provisions that are within the constitution.
Omunye wabatsha olilunga ledayela ephalamende uMnumzana Jason Bajila ophatheke ekusungulweni kwenhlanganiso le uthi kumele umuntu wonke aphatheke ekumiseni umkhankaso lowu.
Siyabonga kakhulu ukuthi abantu be-Project Vote 263 sebesukumile ukuthi beqale lolu hlelo olokumisa ukuthi kungabi lo muntu ozakuba ngumongameli okwamahlandla angapheliyo. Ilizwe lonke ikakhulu khona lapha e-Afrika liyakudinga ukuthi kube lo muntu ozakuba ngumbusi, ozakuba ngumphathi, ukuthi ngemva kwesikhathi esithile aphume emsebenzini ephila.
UMnumzana Ebert Jamuka, umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party, uthi lokhu ukwamukeleke kakhulu.
Thina siyakhuthaza kakhulu amayouthi abasakhulayo ukuthi mabangene emgwaqweni bayenze toyitoyi ama-demonstrations, bayale bathi hatch uMnangagwa akangeni akangeni, angangeni kukhetho oluzayo. Bakaphumule Emmerson Mnangagwa, ukhulile kubaba umuntu omdala, ahlale nabazukulu bakhe.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu unkosikazi Jacqueline Sande uthi kumele abenhlanganiso ezizimeleyo baqhubekele phambili besala ukuba uMnangagwa aqhubeke ekhankasela ukubusa ihlandla lakhe lesibili seledlule. Imizamo yokuthola imibono yeziphathamandla zikahulumende lezebandla lezanu-PF kudaba lolu yehlule abaningi besithi basesekukhefu lomnyaka omutsha. Kodwa osakhulayo kubandla lezanu-PF uMnumzana Mlungisi Mathonsi uthi uMnangagwa usebenze kakhulu, ngakho-ke kumele eqhubekele phambili esembusweni.
But ukhangele umnyaka ka-2025, a lot is going to happen. Ungakhangela ibudget yangkhona, it's very progressive, ikakhulukazi in tackling izinto ezi-imperative like investment kubo-agriculture, investment kubo-tourism.
Kulamanye amalunga ebandla le-ZANU-PF athi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethula isinqumo sokuthi kumele aqhubeke esembusweni. Sona isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba osesikhundleni sikamongameli okwamanje angeke abuyele esihlalweni singaguqulwanga esebuse kweminyaka elithumi. Kumele kwenziwe i-referendum kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe. ngimele isidlo 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Abanengi eZimbabwe bathi bayahluleka ukulima lonyaka ngenxa yokucaka kwamadonki lenkomo okubangelwe yisomiso esidale isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abalimi eGwanda Nkayi Lupane Cholocho Plumtree wangelezinye izigaba bathi lokhu kuza kwenza ukuba bengenelisa ukulima loba uhlangothi lukahulumente obona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department lusithi kulezulu eliningi elizakuna kuyona linyanga. Abalimi bathi izifuyo zicake okokuthi ezinye ziyacuba zidonsa amakhuba emasimini. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uNgwenyama Fuyana waseMukwe eKhezi.
Abenkomo vela ngikabona umuntu olima inkomo la, isimo sakhona asikabi sihle, zisafuna isikhathi ingxenye kuze kuphele yona linyaka, kule zabe sesisimisa ukuthi nxa abafuna ukulima ngazo bangalima ngazo. Kanti sisebenzisa kakhulu amadonki ukulima, lalaba abenelisayo basebenzisa ilokhu zama-tractor.
Ye, kunzima kanganani, sizokuthola la madonki amanye vele kungani akukuhle kangako.
Indlala ishaye kwazo vela zibili. Siyadumisa nje ngokuthi ukuseula okulohlonzi sakubona from 18 December. Ngemuva kwalokho okuphonga ukuba yikhonokho nje okungatshola ukuthi kodwa 18 December hayi lana sibe kulohlonzi. So singakufaka sithi from 18 December kuzefika namhlanje kungu-2 January. Ngicabanga ukuthi isikhathi sakhona sesesincane ukuthi izifuyo zingabe sesimeni sokuthi zingalima ngendlela esiyabe sikhale ukuthi zingalima ngazo. Kodwa hayi khona akufani nokuthi sike sihlale siyancengisa ngakhonokho okukhona.
Ye, singathi-ke labo-ke abasebenzisa amatalakida akuduli akubatshaya ezikhwameni khonokho?
Kuyatshaya sibili kakhulu, kakhulu sibili, ngoba asithi sonke sikwenelisayo khonokho. Iningi labantu abalima ngawo ngabantu abazele besenelisa.
Nxa kungaqhubeka kunje pho abantu bazayenelisa yini ukuthi balima kuzwayo kumbe kuzakwehlula futhi?
Ngicabanga ukuthi into yonke le izadlula kabanzi ekutheni izulu liza kuba khona kwesikhathi esinganani. Nxa kuyekuthi njengoba liqalise lethu kuna ikakhulu kulo mhlubulo wakithi ngapha, nxa lizahlala for the next 2 months or so likhona, hayi mbona thi sizawenelisa, ngoba wona lujenyore siyaku-mid-jenyore mbona ziyabe seziqinile idonki ukuthi zingalima ngendlela engcono. Kodwa nxa kuyikuthi kuzalandela khona ukhena esasikwazi vele kudala ukuthi ngabo-February liyabe selisilela izulu, hayi mbona ngathi sizabe lokho sisesimeni esingayisiso. Uba ngikhuluma kathesi kutsho ukuthi kusasa ngikhona siyathatha inhlanyelo elokuze ne-GMB ezoholisa abalimi ukuthi bayilima. So nxa kusasa mhla ka-3 beze ihola bona mhla ka-4 I think. So kutsho ukuthi ukuze beyilima ngebandle mhla wo-10 sokudingakuthi kule sikhathi eside usiya phambili izilimo lapho ziyathola khona isikhathi ukuthi zikhule zifike esimeni sokuthi zivuthwe. So sesikhalela-ke besesigqile ithemba lethu elikhona mpana kokuthi vela abelimisi bahlala besikhuthaza ukuthi hayi isimo sesikuthithe ukuguquka ezinye indlela i-rainy season yethu isitshintshile isiqalisa late la iphele late. Xa kuzawayeleso simo leso hayi bona thi sizasinda. Kodwa sisakuthembi khonoko phela ngoba kwesinye isikhathi bayakhuluma ukuthi kuzakwenzeka ukuthi kungaze kwenzeka. Njengakathi esinje ngoba xa sithethe imizulu isuku lemhla ka-18 December okulohlonze ngapha emhlubulweni wakithi wekhezi la. Kodwa babevele bekhuluma ngaphambilini ukuthi hayi ivike nje kuzakuthi kodwa kungenzeki khonokho.
Lapha lizwe induna uNgwenyama Fuyana exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esekhezi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho elitsha lakwele-Syria namuhla belidinga ngamehla bomvu ababekubutho lwayengumongameli uBashar al-Assad osanda kugengqulwa yilabo ayesithi ngamalwecatsha. Umongameli William Ruto wakele-Kenya usevumele ukuba amapholisa kwesinye isikhathi akhahlameza abatshengisela emigwaqweni besola uhulumende wakhe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngwezi patelane le Melika. Amapolisa asebenza nsitha awogatsha lwe-FBI athi aphakathi kokuphenya udaba lowesilisa oke waba libutho ogxobe wabulala abantu abalitshumi lane 14 esabeleni se-New Orleans ngabomu ngemota ngesikhathi bethakazelela umnyaka omutsha izolo. Umsolwa ngu-Shamsuddin Jabbar yena obikwa ebethwele iflag yeqembu labahlamuki besi-Muslim abedlulisa amalawulo ele ISIS lona athi ulilunga lalo. Umsolwa udutshulwe wafa ngamapholisa. Kwesinye njalo isehlakalo kulowesilisa okubutho ofileyo ngemva kokutsha kwemota abehamba ngayo ithwele izinto ezidubukayo phambi kwehotela kamnumzana Donald Trump yena osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika mhlaka 20 kulinyanga. I-FBI ithi isaphenya isahlakalo lesi njalo ithi akulabufakazi bokuthi izehlakalo zombili zenziwe ngabantu abalobudlelwano. Umongameli Joe Biden usole izehlakalo zombili kodwa uTrump usole uBiden esithi ungumbusi omdambiyana yikho nje kusenzakala udlakela olunje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Into eyenzakale eNew Orleans leyo vele iyesabisa ngoba besingaboni ukuthi during ama-festive seasons anjenge-New Year so abantu begcwele ezindawo ezinjenge-tourist destination eNew Orleans balimale. Hayi, lokho is very sad ngoba siyakwazi ukuthi kathesi sesifike kwenye indawo that we've never been since ama-elections lezi ezenzakala lapha about ama-race relations lama-immigrant situations. So ukutshaya abantu okwenzakale eNew Orleans lokudubuka kwe-Tesla liyana, yeah, these are events that are isolated but le New Orleans wathing as a terrorism. So khonapho siyabe sesifuna ukubona lathi ukuthi kuhamba njani ngoba bathi bona it's both done by former military guys and bathatha lezi mota from a new app ethiwa yiTruro which is owned by ama individuals. So khonapho kulama layers amaningi ukuthi siveze khona sibone ukuthi what was the real design ngomuntu yena lo. So ukuthi ngokweterrorism mina mbona ngathiwa it's because the New Orleans incident umuntu wangkhona uthe yena ubese joine i-ISIS ubele flag yangkhona emoteni yakhe. So yikho bakuthi it's a terrorist act.
Umnumzana Donald Trump uthi udlakela lolu luyenzakala nje ngoba iMelika ikhokhelwa ngumuntu ongelamandla oxegayo omdambiyana, sitsho umongameli Joe Biden. Ungathini ngalokho?
Ukuthi uNomzana Trump ekhuluma ngendaba zokuthi i-USA ikhokhelwa ngabantu abaweak, mina mbona ngathiwa it's just a long play into his messaging air campaign. I-campaign siyaphela. So lokho kokuxhothoza uNomzana Biden esithi u-weak, I do not agree with it ngoba uNomzana Biden has brought all the hostages from overseas, yena wakwehlula khonoko, has stopped Russia from taking over Ukraine, yena wakwehlula khonalokho, has brought back izinto eziningi ezingasikhuluma lapha, but kakhulumi umnumzana Biden, he just do it and show it kind of person. Gazi papazele ukuthi mina ngenze lokhu lalokhu. So khonapho ngantwa kuloku tshiyana loku lombono khonapho ukuthi umnumzana Trump uyabe sithini when we come to the facts.
Umnumzana Tim Moringa ilandela zombusazwe zeMelika ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we Studio 7. Inengi lamalunga ebandla leZANU-PF kanye labantu makhaza sebechothoze labo abathi umbuso wamangisi oka Ian Smith ilizwe lingakatholi uzibuse wawungcono kulalowo okamui uRobert Mugabe lwamanje okamongameli Emmerson Mnangagwa vesithi lokhu iweyisa abantu abansundu lokuphakamisa abayilungu ababelobandlululo. Ingxoxo mpikiswano le iqhubeke kakhulu enkundleni zabulenjini ezokuxhumana kunsukwana ezedluleyo lapho obekujikelwana aqatha njalo amaphephandaba kahulumende agoqela The Chronicle aloba umbiko esola labo ababuka umbuso wamangisi owawuholwa ngowayengumongameli umnumzana Ian Smith eZimbabwe lisaziwa ngokuthi ngele Rhodesia. Ngambe kuyini okungenziwa ukuze abantu besuthiseke kwezomnotho, amalungelo oluntu lezombusazwe njalo kungabi lokuqhathanisa lokho? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uhlaziya lolu daba lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla lasenhlanganiso lwamalungelo esisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, endawonye lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla lezapho owalwa kumpi yenkululeko yokuvuyela ezipra onguye umqalisi ziba.
Kuqala sinanzelela ukuthi umbuso wawukhona wamakhiwa wawungumbuso wobandlululo, umbuso ofike wathathela abantu abansundu amalungelo abo, amalungelo okuthi bazibuse elizweni labo, kwaba yinto embi ebuhlungu kakhulu. Babathathela lezifuyo zabo singakukhohlwa khonokho, nendawo ezinhle ezokulima ezokufuya. Abantu bafakwe ezindaweni ezikhwakhweni ongalimekiyo, indawo ezemoswi indawo ongasoze ufuye kizo, indawo yaba into eyenza ukuthi impile khona. Sebelwileka abantu bacabanga ukuthi konke lokuzarifeseka, bahlakurifesekanga sesilithethi lizwe. Abantu-ke manje baqaleke lapho baqala khona ukuthi hayi lusinithi wengcono.
Mnumzana Sibindi, owakho-ke umbono ngalolu daba?
Alright, ngiyabonga. Okuningi osekufakulwa ngabakudlamini lapho amakhiwa afile asinikezela, njalo bese ngiqhubeka ngibuya la ngapha emsebenzini ukuthi amakhiwa babenikana ngawo lo msebenzi, labantu abakhayela abantu kuthiwa ngomanager abalezikhundla eziphezulu, amakhiwa ayenikana enganika abantu abamnyama. Sibona uncendezo lwalukhona ngesikhathi samakhiwa solusiba khona kodwa soluletha abantu abamnyama. Ungananzelela khathesi ungene amaparasesa ungene ngathi abantu bonabo kuthiwa ngomanager abezikhundla eziphezulu bangabantu abalethwayo isikhathi esiningi, ikakhulu ngapha ndakhuluma emadlebeni kakhulu, ayisibantu avele emadebeleleni bayalethwa ngapha. Sehambe kibekhezi uyethola ukuthi member incharge wamapolisa ngibani, ukhale kwenabo kuthiwa abazi-OTA kwenabo uthi ngoba eminye imihlobo iyakhiwa phandle, abantu bazonike bafuthelane. Ama-farmers ayehlala emapulazi beyibe abalima befuye iy'nkomo zabo. Khathesi uhlupho esilalo yukuthi ungakhangela umbuso wakithi, abantu balima amapulazi kodwa umanager eseHarare nge-remote control kumbe umanager pulazi ekobulawa bahambi esiyahlala emapulazi. Yikho libona sosilando ezibapho khonapho, kuba usilongu ukubulawa umuntu wakini kungcono ukubulawa yisikhe esilikhiwa, kodwa ngathi ngibulawa umuntu wakithi isikhumba esimnyama yikho abantu esibalula.
Abanye bala bathi lokhu yingqondo ye-colonized ukubona umuntu ongumlungu engani nguye ongcono. Kambe ingaphathwa njani le indaba ukuthi abantu bekhonono kodwa bekhangela phambili bengakhangela emuva?
Sibe kwazi ukuthi bakhona abantu abahlezi kuhle kakhulu, ingabantu bonawo bezayo. Bakhona abantu abanikwa lezimali amaloni bengawabhatali, bakhona abantu abanikwa amaseva abangawadiziziyo. Labo bantu kufanele sibili basapote, labo bantu kufanele badifende umbuso okhona. Akufanani labantu nje ubuningi babantu obuhluphekayo. Mhlawumbe uzathi wena uthiwa konke uthi wena hayi ihulumende le impi, uzaluza isinkwa osidlayo ngokungaphandle komthetho. Ilizwe yilizwe ngoba kulo mthetho. Akumangalisi nxa abanye abantu besithi uSmith wayembi kakhulu. Angitsho mina ukuthi uSmith wayemuhle, ngikhulume ngoncindezelo lamakhiwa. Ubukwazi ukuthi umntwana akho nxa efundile uzawuthola umsebenzi, but khathesi ungaze ufunde njani? Uzahambe ethengisa i-airtime estridini, uzahambe ethengisa amatamatisi estridini. So xa sesicompare khathesi sithi ngubani ongcono, uSmith wawufunda uzaba ngutitshi ube ngumetsi ube ngudokotela usemsebenzini. Ulecala khathesi uzakhangelwa ukuthi ungubani. Sikubaleka ningi maphepheni lapho abantu besimagla igolidi baphuma nalo through the airport okule security yonke elizwe, nanxa sebebotshiwe hayi into yakhona iphele ngoba akula mthetho wawungasoze ukwenze lokho ngesikhathi sasingekho. Kwenza ukuthi abantu bakhompeni sasine pen sine afken sine tiki sine six pen sheleni 2 and 6 nenzi imali ezazithenga lezo, but khathesi kulani sisuka kuma phone sisuka ku what yena sisayazi le mali yeZimbabwe ukuthi idizo la kuyini yakhathe ukuthi kulezi ngoba nesoko ibamba izithi ngesandla sakhe akulazi sathi ngesikhathi sika sinike imali likhona ithele nga 1980 echaya lapha besina ama dollar kuna la aweZimbabwe ele value so abantu bathini abantu bakhangela izinto eziphathele impilo yabo abantwana silabo abantwana abagcwele amazwe bayakhosa imifula oLimpopo bedliwa zingwenya bebaleke emakhaya ngoba kusahlaleni so bathini ngesikhathi sikasinithi izimi kulempi abantu bebengabaleke ngale ndlela babaleka besiye empini sekulilizwe labo
Mnumzana Smithi abantu laba bathi uMnumzana Smith wayengcono abanyeke banike amangisi igonya yini lokuthi abantu abamnyama bayehluleka njalo kungani umnotho wawusenelisa ukuthi ube ngcono ngenxa yobandlululo kumbe kwakungenxa yani
ngilakhali indastri sale sikhathi khona esikhathi asinithi lapha kobulawa kwakuthiwa kwentudu ziyathunga khathi ezazisathunga ama-indastri ngacabanga udanto bavalilokhu wayesecurity nelisi o-CSC akusenalutho kodwa laphana kuqala kwakuqhathiwe kungani kwakuqhathiwe ngenxa yokuthi ilizwe ngaleso sikhathi lalingesisim yokuthi ukuze umnotho ukhule uqhakame uye phezulu yikuthi kufanele usebenze wenze ukuthiwa yi-production ungenza njalo usuyathatha lokho sukutholile uhambe ekugeswa kwamanye amazwe sokungena i-foreign currency ibuya lapha elizweni sebehambe siyahambe siyathenga impalo le-Chinese chip ye ezibetha lapha sithengisela abantu siyuze ubaba uDlamini ekhuluma iqiniso lapho ngokuthi esakazi ukuthi le mali ezibabha sayazi sizayazi njani sabe singaproduce ilutho singabantu abemukela kuphela kudala sikhathi lasinika abantu babegcwale amabhakteri egcwele erenkini amabhasi ehlike okuqeda abantu abantu besebenza emafektari besiyabona izimuli zabo lanxa babengcindezele kodwa okwempilo yabo le muli zabo kwakungakhanyi ngoba babeithela leyo mali fanele bayihole bayikhona and singakhona abantu abachathiwe kathesi sihlile than 10% abakwi-informal employment abanye sebevalwe ngamashopu wabo okuncane sikhathi esisizwa ngamanzi kokulawa khona abantu sebagebha amagodi kongapha kwegodini amanzi asahambe emadamu asengena emagodini ethithi megangenile
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions obexoxa ecingweni elomnumzana John Zolani Dlamini umgcinisihlalo webandla leZaphu vele sithandekile mhlanga weStudio 7 sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsapp
salibonani maZimbabwe amahle ngibizo lami nginqobizitha Sibanda ngivela endaweni leyane yasemadelukeni ePlumtree sicela lisize maZimbabwe sileminyaka emibili silokhu silapha eBotswana impilo yalapha eBotswana inzima ikakhulu uma ungumuntu ovela eZimbabwe ngelamaphepha akusakwaniseki ukuthi umuntu ebuyele ekhaya nanoma ungayenzi imali yangikhona vela ngeke ukwazi ukuthi ufike eZimbabwe ngayo kathesi mbhekane le nkinga yokuthi umama umuntu olapha eBotswana seleminyaka emibili lokho ekhona la so uyala ukubuyela ekhaya ngenxa yendlala esekhaya kodwa into engizisa ubuhlungu ukuthi kulabantwana laba naba abasekhaya sokuleminyaka engu-2 silokhu esingayo ekhaya kathesi mbengizimisele ukuthi ngiyahamba ngekhaya ngimenzela imali uyala akafuni ukuya ekhaya ngenxa yokuthi imali yangikhona ngeke ukwazi ukwenza imali eningi so yena ngumuntu nje ofuna imali eningi ende kasebenzi sibhekane le mpilo enzima kakhulu lapha eBotswana
umnyaka omutsha kubo bonke abasakazi beStudio 7 uNkulunkulu alenzele kuhle njengoba lani lisenza kuhle ngibuye futhi ngithi umnyaka omutsha enganeni zami okhuluma kungu-Christopher Nyaka iy'ngane zami zonke kuyo yonke amakhumbi amanomhlaba uNkulunkulu abe nabo ngibuye ngihalalisele leZaphu phela nanku silahlekele
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhlanje kuluhlelo lwesifazane asiyihluzeni bomama sixoxa ngezifiso zabesifazana lonyaka singakehlukani esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela umgcinisihlalo we-Southern African Lawyers for Human Rights obebotshiwe esethi sayicala lokuthuthuzela udlakela kwele-Mozambique uza qhubekela phambili esentolongweni okwanamhlanje muli yeZimbabwe siligqiba lapha olivalelisayo ngutabo kancube ngesithi lilala
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.